sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezendle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweledisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezendle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi le-commission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labeCitizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinjengazalozo. Uqakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba abezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe yini. Konkana kuqakathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakhona yini, kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisanele inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imihlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa okuqakathekileyo ukuthi after nxa imihlangano isiyenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhanyela kathesi ukuthi khona lathi njenge-ekhaya vote siqoqisana lezekhi njalo nje especially eBulawayo province Mat North lase Mat South kodwa izikhalazo zethu baya bezihambisa khonale eHarare kucommission so esikufisayo ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu kola nalapha yalo kwenze ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi isikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023. Kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga useneta obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo useneta Rejoice Timire nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi useufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa ibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Pho uhulumende nxa eselumisile lolu hlelo kutsho ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelete.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweGEMS lolu lusebenza njani kahle kahle?
IGEMS luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seGEMS kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. Sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena ubususiya aplayela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumeni wasecity abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bonaba ba opt out imali lokhu ithathu. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumeni lolu belibone ngani luza basiza. Baqala ukufuna ukuapplyela ama loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezisebenzi kahulumende sebephila ngamaloni lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloni sathola ukuthi nxa umuntu eseapplya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloni leyo kodwa nxa bethatha imali yeGEMS 2.5% abakunaki konke lokho
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafukembula.
Kweze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi zithwale nzima ngoba ziphila ngokuthengisa izifuyo. Walpet Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha le-Veterinary Service ezantsi emaNdebeleni, uMnumzana Enathi Mdlongwa, ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasemadobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo umdlongo othi izifuyo ezisuka kulezi ndawo kazisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo ophinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi ezixoxela lumsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube oyisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala amafizi. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babe fanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezochamuka sebefaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi sematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iround yethu lapha asikadibani nakho, khangelele ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingeneli. Kwakathesi ayasikadi sithethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla le wathi asilimanga kufuze sithengise inkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala i-school fees ezikolweni zinkomo. So kuza si-affecta sibili kakhulu, hayi kancane, ile ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi seGwambe Plumtree uthi wabona inkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane we-foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela isifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka kungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabamba amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Qakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Qakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi seMandebeleni. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead, elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhatheso oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela ama-pensioners, yiwe simancedayo futhi ngama-advice. Ngameshena njengezuva lapha ukuthi abantu bezuva bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi, ngikhona sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime be-register ukuvota, ukuthi manxa bentu we-census befika nje abantu bethini be-cooperate. Njalo nje futhi njengephathi ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-National Constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50, maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya, indawana zonke nje leku-parliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona ku-parliament, sibe khona singabafazi, siyenze hafu-hafu, sihamba sonke labalisa, sike silwisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole ini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinda Masarira, sehlangane lenhlupho eziningi eze mphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Kabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi, sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana balama different fathers. Besihleka, abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa, siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukuqeda khonoku
amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani. Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayele ZANU-PF, LCCC, abanengi abakholwa ukuthi alabasekeli abanengi, singatsho layo i-MDCT, lina limi ngaphi khonapho? Libone yani lizanqoba nje, lilabasekeli abanengi yini, njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili, njengo-CC, ZANU-PF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. umuntu wonke sukuma nje ake ngene sumama esikhundleni sika president ngeke ngene sulinda masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle manje ikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengopresident kanye wonke lamakhansi la akhe elid kanye konke lama member of parliament akhe elid umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no ku women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilid party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 njengeconstitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe elelabor economists and African Democrats elead esixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elinga lichona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center Mnumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo lawo asinko abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bethiye ecansini ukuze bathiphe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yankhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe iziqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayindawo bengahambi ekuhlaleni kompane abantu bevalelini kungavunyeli kuyangapi kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile okutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisizwa linani labantu abale mkhuhlane ethindwana ngokwecansini layo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla sehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno
kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singanelo
ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile laphana kulamakhefu abapholisa bekhetha bonke abantu ethawni besuka lesi khathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evalwe kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibile hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka
lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Krisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli wezokholo umbonisi Msimanga silinsizwa izethula
ngithanda ukubulisa kuqala ngithanda ukubulisa kuqala kuzindawo zonke umbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe emsigodini sasensuza khona ukudabuka khona umbonisi
sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela awukabi lamadlala deyini njalo ingoma zakho zitholakala ngapi
sasebenzela phezwe album kunjengamanje sebenzela phezwe album ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube o onke ama social media ngiyatholakala ungabhala nje mboniswa komsimanga uzongithola lapho noma kuphi le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama online stores akhona YouTube
landeli ubashela waphamazwe
abalandeli ngibashela amazi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli and ngisazo nenzela ukubeka ning support ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza ialbum eyona lonyaka so shit balandeli ngiyalithanda ngisazo ba right nje ngisazo niphekela kahle uvuthu
uphuma ke enkundleni umbonisi Msimanga ngale Msimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TRC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.